Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 13 kuNhlolanja 2025 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imigwaqo yethu imibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding.
Kubhubha abantu abangamathumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yakwa-Urban Connect leGonyete. Ibandla lezanupf lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandleleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC nokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyete emgwaqweni osuke e-Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Toll Gate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyete. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba eZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu lweZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo yenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu yokuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimota lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhangelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo, njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu imibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abatshayeli bethu baye bekhagijimisana le ndaba yama-targets. Khona lapha njalo ke sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable, njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu, singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi bona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona imigwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na ihlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abatshayeli babo nomkuthi ama-crews abo
ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhalajikile nenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni leStudio 7 SARR. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandlalelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla elibusayo, otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngohalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba eseyehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswangwa uphinde wathi abanye abadunga ukungahlalisekeli elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi ukusekela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu-PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisa ngokukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uZulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziyelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqiniso ukuthi kuzaphumana kodwa sibe sifisa nje ukubana aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo, bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi. Sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions yanipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanyisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba babathathela izinto zabo.
Kodwa ubona njani kukhonoko kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangale ke e-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi ekusekeli aza kusekela endaweni yama-reparations kakhulu singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakuyenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kube kwabela lapho abade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-landmines ngabo-World War I. So sibona ngathi i-Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe layo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. We'll be right back. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu umumbu indumba umfushwa lokunye okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku uyezwathisa sifanda westudio 7 ubhodabhadeko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Ama customer abuya manje sesikhula ngaba semgwaqweni. Kune abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje. Ngoba kuyi challenge. Athi la just sele emuva. Ngoba kuyamele sibhadale ikhansi. Ngoba uthengisile mbawuthi.
Undodana Chuma layo bethengisa ukudla kwesinto yopopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akulamali.
Yeah, bese ngicabanga ngiyaqedi vele ukuthonga usabuye vele imihla ngamalanga. Nxa uvuke ekuseni, sokucabanga ukuthi abantu abami bakudlani, unkosikazi laye laphana ufuna into zakhe ngazi. Kusuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba idobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha eSpamprikini, sithengisa insimbi. Siyazithenga kodwa iprofit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi kwakhathi sibengisakhaya le nsimbi inzona lezo yize sisinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba sesinsimbi zakhona nthola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela
umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu ophakathi kodubo olukhulu
akula umuntu oncedisayo nofuna umuntu oncedisayo because akula lutho izinto ziwomile nabantwana
abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo ugogo Madumani usemkambo wemakokova
kufanele ningabakhona mhlawumbe njalo khamisi kusenzisa ngamanzi ukuxhayela imithi yaphumi imithi yeporridge emunye ivumile ngale phansi kumele bebudinga imithi nana nokuya kumama ukuthi bengabe ngamanzi ubaba naye kuhlangana bengabe ngamanzi igazi lichisa khona ukuchisa isigazi wakho ngokuqanda
emkambo wemakhokhoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo
kakhulu enanengikhaya ngenyama ha lokho kwasibuya kuthi kudla mangangamuntu angagula mina abantu mina ngajusayi ngadinga imithi ngaze lapha so lokho kwasibuya kodwa umsizi wabonakala umsebenzi nsuku kodwa nxalo edingisayo nje nawuthi into akuyihambi fast IPP sayilapha IPP, but it's really tricky. But IPP, IPP sayilapha IPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uzulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ukondoda sibonele eZimbabwe kulezi nsuku. Walala, walamba, umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moyes wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moïse owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Ukusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lona obhala obona ubudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana loMongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. Ele Russia yilo laqala impi ngokuhlasela ele Ukraine ngomnyaka ka-2022.
Olandele zombusazo mnumzana Tim Muringai uthi kuqathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisa nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqhakathekileyo lapha ukuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So nganto akuyistalemate nje ukuthi Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia nganto ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu abarelated anyway, ngama-cousins bona laba abantu. So ukuchana kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimental lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia? Layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena nganto obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump nganto akhuluma with both sides of his mouth but awazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day uqhakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Moringa ilandela izambusazi zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla leZANU-PF kulabanye abafana lo walwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sekumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. UGeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi yabantu bezana ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga. Into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke, okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke, including abantu abadala abanjengabogeza, including abantu abadala abasetsholo tshelupane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza. Unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi, namhlanje sebexabana sebevela egcekeni, kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto ezivele sizifuna.
Ye, uyamuzwa baba Nkomo, uyakhuluma lapha ke uba umlalazi.
Into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe likuswa kanjani, akula muntu okuphikisayo konke lokho, iZANU-PF ayikuphikisi wonke lokho, umuntu wonke ulelungelo lokuthi akhulume. Kodwa sokusanga ukuthi indaba yangikhona uyibeka njani, njalo nje uma sizikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe, ungabe ungasuthiseki. Kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuka yomkhokheli welizwe, sungenisa umkhokheli welizwe, sungenisa ibandla, sukhuluma okunye okuyizinto okuyibana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokhu kulakho ukuthi kuphambanelani lesisekelo sombuso. So naleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona-ke kumbe amaphosa abagcina umthetho besuthi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela. Angithi bona be-opposition bajale ukuhlala becomplain ukuthi abantu bezanu-P F ngababutho. iZANU-P F sizame uku-investigata, ngingathi iZANU-P F amaphosa se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu, sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lomvikela ebantwini, ungama yini wena ongowasembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lomvikela abantu bawathawo, ungavuma yini? Awuzuli.
Ye, khonapho-ke baba Mlalazi, ngena-ke sizothuthini ngokwethula ngukho.
Ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba ninto emmotivetayo kuyini. Umnumzana uMnangagwa ulethe imuli yakhe labantu bakhe phambili kuhulumende. Ngokubafaka kuhulumende Nkomo, usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo. Njalo abantu bakaMnangagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena. Kuyini okwenza badle, njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende? Yiyo phela le ethiwa yi-nepotism, kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela. That's number one. Okwesibili, amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnangagwa? UMnangagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye? Ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo, mhlawumbe ezinto ziyakweqa. Kulo mnumzana othiwa nguMonzola, komnye umnyaka wake wathi uMgabe nguNdofa ofida ngegazi labantu, bambopha bamsenkantolo. Indaba yaze yafika e-constitutional court. I-constitutional court yathi hayi, lina bantu ake lisuke la, lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale, alizake liletha abanye abathethiswa nguMgabe. Ngoba thina njenge-court siyazi ukubana uMgabe kaso-goblin, angazi mhlawumbe yakweqa leyo nto. Kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power, namhlanje uGeza usengumuntu omubi. Uma uGeza ubekhipha uMgabe kunye lama-veteran amanye ube ngumuntu omuhle, nxa esesithi uMnangagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni, kuzavele aphume ngaleyo ndlela angena ngayo. Hayi kathi baba Nkomo, why lisilile selective memory kangaka?
Ye baba Nkomo, ngena kulapho uphosele ukugcina.
Baba Mlalazi, ukhona yena kule nto ongadobhiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo. Mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithi ungambaliseli wawo uMgabe, ungambaliseli wawo uThinthini. Mina ngikhuluma ukuthi uma umuntu sethe wabuya kuyikuthi ofanele ukhulume ikakhulu sidlala ngokukhokheli, ufanele ukhulume ngabo labo ngendlela enjani. Njalo wena nxa subuya la kwibandla eleZANU-PF, ibandla leZANU-PF lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba kugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba namakongress kulapho ukhulunywa khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi la ubangeleli ezintweni zethu.
Lapha nizomnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandela zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 nabalandeli.
Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZANU PF inkohlakalo angeke iphele. Bazekhuluma manje bayikhulume manje inyathelo inyathelo inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo ukukhipha iZANU PF emandleni. Kumele nje ivele ihlukane namandla iZANU PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibone i-new start, i-new beginning. Ngoba ma kungena new beginning lapha ekhaya yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa iy'moto ezidurayo ezithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7, Studio 7 linjani sihlobo, thina siyaphila. Thina bakithi silekumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa umnankagu kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele, sikhathele. Sikhathele bakithi. Uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesi fiso sokuthi umnankagu eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bafiwe abantu abasezimbabweni, bakhathele abantu, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu. Kathele.
Salibonani libelela ukhumbulana wongwena umthwakazi. Angisho ukuthi manje ngokomthwakazi sengithengi MRP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka. Ngithi komthwakazi emathebelelethu. Ngisola khonokho okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Lalizwa lalumana lalumana abantu bezanu lalumana lalumana lumanani liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume njengomuntu. Hayi indaba zayizolo ezantambama, ukhulume njengomuntu. Ngesinye isikhathi lokhu kukhuluma nje ngimze Chokoze umuntu wakithi. Chokoze ufuna ukuhlale evumela umnankagu kuphazuzo. Uhlale esithi umnankagu yena uhlale eseza umnankagu umuntu omuhle. Umnankagu akaze abe muhle, abona ilizwe liphelele nje. Basitshontshile, batshontshile, batshontshe umnotho welizwe. Phelele umnotho welizwe nya, ake ngingabi muhle. Kufana leyami izala lento. Lisenzeke kahle, yathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kodwa manje likhwamile izwe.
Ngibonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami leyibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi isikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe labantu beZimbabwe. Ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathilize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasinyeni. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oveki, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulisa izwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngu-Live Talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZANU PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Sigqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.